eGogwe kubikwa kubanjwe ilunga leZANU-PF lilamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,000 bese kusithi endaweni eziningi uDlakela belubangelwa yikuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. iZANU-PF yona ayikakhulumi ngalolu daba njalo impumela esasekhona ayikakhithwa yileli bandla. Omela ikuwazana East edayela ephalamende unkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Thinashe Maduza owekhambuzuma, umnumzana Terence Mkhube oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo owobuliriro, uDani Derera owemfakoze lomnumzana Obadaya Moyo owezengeza West bonke babiwa benqobile. Ingcithi yezombusazi umnumzana Pride Mkhono ude uDlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU-PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasosha embusweni wabo, njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa okukhokhelela i-MDC Alliance ukuthi enqobe kukhetho lolonyaka.
uDlakela silubone lusenzakala kuma-primary elections eZANU-PF lutshengisela ukuthi hatshi iZANU-PF isiphelile, sokukhanya sokuphuma egcekeni ukuthi hatshi sokuyinto yamasosha, njalo amasosha akakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani. Yikho kugcwele uDlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokishini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashti Funye uthi okwenzakele kuZANU-PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela, that's why libona ukuthi baphuzile uhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ikhanda. So ikhanda lakhona eliyile elikhokhelayo kusho ukuthi yili the root cause, yikho lapho kuqale kule nhlonze yendaba. So ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuZANU-PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuqili. So asontentsha into ezahlalisenzakala kuZANU-PF ngoba bavele bona yi-culture bayi-adopt.
Enye ingcithi yezombusazi umnumzana uSalo Siziba uthe iZANU-PF yehluleke ukuba lokhetho olokuthula olungenabuqili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobuqili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasosha lamapholisa asetshengise iZANU-PF ukuthi aphakathi kwalolu khetho.
Okokuqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama-elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number two sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale-ke uDlakela e-violence ijikelele kuma-elections. Why ngisitsho njalo? Okokuqala uzabona ukuthi ama-elections eZANU-PF ebemonitwa ngamapholisa. So utshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kwezanu naphakathi kwelizwe okuthiwa yi-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi uviolence ibiningi kakhulu. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma-polling station achiyetshiyeneyo. Lokhu okuzinto zezingu-3 yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZANU-PF bekumele lwenzwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmore Chitsiba ongancintiswanga e-Highfield, bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridat encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.